Sokuyisika disendaba ku VOA indebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 24 kumphalakazi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu izibavamelanga kuhle bakhona abalutshwane njalo ke kunabo abagxile ebandleni le-ZANU-PF abancedisana lomnangagwa ukutshontshela ilizwe hayi labo bayakholisa kodwa uzulu jikelele welizwe usebunzimeni.
Abantu abaningi eZimbabwe bathi kalikhulu ngemfanelo ikhefu lekhisimusi.
Akumelanga kube lomuntu oswelayo esintwini sethu nxa sihamba, whether yiChristmas, whether yiNew Year, whether yiEaster, whether kuphakathi ngoJune khonaphana, ngoba lo moya wokupha ngesikhathi sonke.
Kodwa abanye abakubandla leZANU-PF bathi ukukhala akuncedi ngoba eZimbabwe wovuka uzenzele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Bakhala ngokuswela imali abanye abantu eZimbabwe ngekhefu lekhisimusi besithi behluleke ukuthenga ezivela emlonyeni njengalokhu ababekwenza umnotho welizwe usamile. Bathi kuyadanisa ukwenzakala elizweni loba kulabanye abakhomba ngophakathi. Kodwa abafundisi bathi lesi yisikhathi sokunika abaswelayo ukudla lokunye. Ake sizwe umfundisi uSeni Sibanda okuhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ekhuluma ngosuku lwekhisimusi.
Usuku lwekhisimusi kumele sikhumbule isizathu sekhisimusi. Isizathu sekhisimusi luphando lukaNkulunkulu esinika indodana yakhe eyodwa uJesu Kristu. Luphando lukaNkulunkulu njalo lokuthi wakhetha ukusixolela izono zethu kulokuthi asijezise. Ngakho-ke ikhisimusi kumele isikhumbuze khonokho. Abaningi nxa singena kukhisimusi bacabanga ukudla, bacabanga ukukholisa, bacabanga ezinye izinto. Asithi ukuthi kurongo khonokho, kodwa kumele sicabange isizathu. Isizathu esiqakathekileyo yisonesi ukuthi uNkulunkulu wasipha isipho esinguJesu Kristu. Njalo sathola ukuxolelwa kwezono. Akula muntu owayengakwanisa ukuthi sithole lokhu ukuxolela ngaphandle kwakho uJesu Kristu. Antiyo siyakhumbula ukuthi kuTestamente elidala babakhona uNoa, babakhona u-Abraham, babakhona u-Elijah labo-Elisha. Kodwa uNkulunkulu wafitshana ukuthi umuntu uyedwa kuphela umuntu ongaphansi ukusicolela kunguJesu Kristu.
Ye, singathi lo nyaka kunjani khonapho abantu bethakazelela usuku lolo?
Ngike ngabhoda kathesi ngiphumile ngisemakhaya khona vele edrobheni ngwakho. Siyananzelela ukuthi kulokudubeka sibili elizweni lakithi. Ezomnotho ziphansi, abantu abaningi abakwanisi ukuthi ikhisimusi yane yakudala esiyijayeleyo. Ukuthi kwakuphithizeka, kuphithizela ethawuni laphana abantu beshobha. Angizange mbone kusuka lalokhu, kodwa mbona abantu abaningi bezama ukuthengisa, bezama ukuthola imali lokunye esinye izinto. Kodwa ikhisimusi yane yakudala asiyitholanga. Njalo kathesi ngisekhaya khona amaradio lokunye okuninginingi awukuzwa kakhulu ukujabula kwakusenziwa okunjeni kwakudala. Ngakho-ke dibe siyathandaza ukuthi hhayi umnyaka ozayo kube ngcono. Lakanye futhi olunye udubo olukhona, izulu kalikho. Sikhuluma kanje ekhezi inkomo sezijakile. Lapho engikhona ngisendaweni lapho empembesi ngani kuyaphesheza like lana mbijana, but izulu abantu bayalidinga iZimbabwe yonke nje jikelele.
Ye, singathi abaswelayo-ke ngesikhathi besi sekhisimusi kumi njani?
Kathesi kuyadinga, kuyadingakala ukuthi sihlanganise sihambiseni ukuhle bantu nabaswelayo. Funa njengebandla sike sangena empembeni ngani kulabadala nabathwalela amagrosari njalo nasemajeli bethi kuthanisa amagrosari ahamba khona ngale majeli. Ikanti njalo inhliziyo zethu zibuhlungu kakhulu kulabantwana abangalabazali abadinga ukudla. Akuyadingakala ukuthi sibasize lapo. Abanye kathesi uma ungena nje khona edrobheni bekuseyaharembe koBulawayo kumbe eGweru kumbe na uyababona begcwele ezitridini bedinga ukudla, abantwana abancane kakhulu. Akho inhliziyo zethu zibuhlungu ngabantwana laba. Njalo siyathandaza ukuba amaZimbabweni uma ungathola ukhipha imali kumbe ukhipha okunye ukhangele umakhelwane wakho ukuthi makhelwane wakho unakho yini ukudla. Kala sasikhangelela ukuthi engxenye kulama organization kanje ngaphandle kunegalanti, kodwa kathesi wena khangela umakhelwane wakho kulokudla yini. Ngaye ngalakho thatha khona ukudla okuncane lakho uyesheya la.
Umfundisi uSen Sibanda ukuhlanganiswa eZimbabwe Christian Alliance besixoxa laye ekobulawayo. Sixoxe njalo lomnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli seBandla le-CCCC.
Well, umeseji eqakathekile ukuthi-ke abantu bethu abatholi-ke into kumele bazithole bebelazo ngesikhathi esiqakatheke kangaka esemule sekhisimusi lapha bamele bajabule-ke lezihlobo labangane labantwababo bebathengele izigqoko ezintsha bebathengele izinto ezintsha ayikhona emabherweni kodwa bebathengele ezitolo ngokuba ilizwe liyabe lihamba kuhle. Yiyo iZimbabwe esiyifisayo-ke leyo. Njalo nje sifisele ukuthi loba kunzima kunjalo abantu bethu siwafisele inhlanhla, siwafisele impilo enhle, sibafisele ukuzinikela konke abakwenzayo ngekhefu lekhisimusi nokuthi njalo umnyaka ozayo 2024 kube ngcono, kube lenguquko elizweni leZimbabwe, abantu bathole ukuphila, bathole impilo abayifiselayo.
Singathi-ke lamhla-ke ngosuku lekhisimusi abantu baphila njani nxa kuke wabhotabhota wabona khona?
Ye abhoda sibili emalangeni adlileyo sifona nje sisho ukuthi abantu buhamba njani. Hayi, abantu izinto azibamelanga kuhle. Bakhona abalutshwane njalo-ke kunabo abagxile ebandleni le-ZANU PF abancedisana lomnangagwa ukutshontshela ilizwe. Hayi, labo bayakholisa, kodwa uzulu jikelele welizwe usebunzimeni.
Singathi-ke nxa usithi ngomnyaka ozayo libona zane ngxeko ngoba le nguquko, ubonani kuyabe kume njani?
Ngokubona kwethu thina u-2024 ngomnyaka wenguquko, lapho-ke konke lokhu okuphambanisekileyo kusukisela ngo-August 2023 kuze kube namhlanje bekuphanjaniswa izanu kutshontshwa ama-elections ukuzama ukuphazamisa umhlangano wabantu i-Citizens Coalition for Change okhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa uzaphela-ke ngomnyaka ka-2024. Sizabe sisithatha-ke i-direction entsha njengelizwe, sesilungiselela ukuthi kube nenguquko ekwanileyo eZimbabwe, imuli yeZimbabwe ithole ukuphila, ithole isithunzi phakathi kwamanye amazwe.
Lo ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Juma okudalele ZANU PF Central Committee.
Ngemuva sikhula besikwazi ukubana nxa kothuma kungaphekwa abakudube labo babuya baphakulelwe bendle. Abakusibandla labo babuye baphawulele bendle labakunyoni kube njalo. Ngifuna ukubana ngikhuthaze khonokho isintu sethu, ubuntu bethu esabuthola bukhona, sabuphiwa ngabobaba bethu labomama bethu kudala endulo khonale, siwuqhube sisiya phambili. Nxa uthe wathola, khangela oswelelo nawe unike, ngoba le Bhayibheli amazwi kaNkulunkulu akhuluma ubana bona sibuzisiwe isandla esiphayo, ubuzisiwe umuntu ophayo kulalo othathayo ngezikhathi zonke. So nxa bekhona abaswelayo wena uthola, phana kulo mvuzo omkhulu ekupheni. Akula muntu omele kuthi uyaswela ngesintu sethu. Yikho phela babe sithi khona isizwe somhambi asinganani, singangophondo lwembuzi nje, ngoba babethelwa khonoko ukubana awusoze umane uvale ikhitshi lakho ngoba ubone umhambi edlula. Uyamupha ngoba vele isisu sakhe sincane sinjengophondo lwembuzi. Ngakho-ke ngifuna ukubana ngikhuthaze umoya wokupha, that spirit of giving, asibe ndawo. Akumelanga kube lomuntu oswelayo esintwini sethu nxa sihamba, whether yi-Christmas, whether yi-New Year, whether yi-Easter, whether kuphakathi ngoJune khonaphana, ngoba lolo moya wokupha ngezikhathi zonke.
Kodwa ubona ngani-ke kuzaba kunjani ngomnyaka ozayo? Bangabe kungcono yini njengomnotho ongani kuqa amadolo?
Umnotho kawugudi ngamadolo, Mthembo. Umnotho ukhona, into nje esilelayo ikuthi kona siloku sifuna ukucabanga emuva ekusebenzeleni amakhiwa kunxa ukuthi uyasebenza kuyabe kungukuthi uvukela usiyathaya itikiti enkampanini ethize kumbe kufactory ethize. Kodwa ngiyakhumbula ubaba wethu uJoshua Mgomo ekhuluma esithi khona vuka uzenzele. Njalo wathi nxa ufuna imali phendulela ibala elithi mali lithi lima. Lokhona wayesitsho ukubana egcwalisa inkulumo eyakhulunywa even na uNkulunkulu engadini yase-Eden esithi khona uzakudla izithukuthuku zakho. So nxa umuntu ungavula amehlo uvule ingqondo ukhangele ukukhona ongakwenza okuzakwenza ubana ube le mali. Asisukeni kumentalithi ukuthi mhlawumbe uhulumende ngiyomele asinike imali kumbe asinike imisebenzi basinike izinto. Asizenzeleni sodwa, wenza kumbe ugcina inkukhu kumbe ulungisa amakhandlela kumbe ulungisa amakhobra, yonke into iyakunika indibilisi. Into okumele siphume kiyo ngumqondo ofuna ukuphiwa, sikhangeze izandla ngezikhathi zonke, umimi ngakusindawo.
Umnumzana Joseph Chuma ukudalela iZANU PF Central Committee besixoxa laye ekwele Singapore. Ingozi zemigwaqweni ziqhubekela phambili zisengezeleleka ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lekuqaleni kweminyaka yonke. IZimbabwe National Statistics Agency ithi abantu abedlula inkulungwane eziyisithupha bafele engozini zemigwaqweni kunyanga ezine kusiyagqitshwa umnyaka ka-2023. Ukuhlaziya lolu daba, uTaboka Ncube uxoxa lomnumzana Makio Mafumo osebenza kunhlanganiso ye-Safe School Zone Zimbabwe ekhuthaza ukuvikeleka emigwaqweni ikakhulu duzane lezikolo.
Siyabona ukuthi abantu abaningi bayabe behamba, abanye bayabe bebhathishela, abanye let's say uphume eprovinsi kumbe uphume eBulawayo uye eHarare, abanye bavele eHarare baye eBulawayo, Mashingo and all those places. So siyabona lapho ukuthi i-radio iyabe isile pressure eyiningi, iimoto zankhona ziyabe sezigijima ukuthi zithwala abantu. But khonapho manje zithwala abantu kulento eziningi eziyazo zingakhanyeki ukuthi udriver wangikhona ufithi yini ukuthi ahambe le moto leyo, imoto yangikhona ifithi yini ukuthi ithwala abantu ama-long distances. So siyabona siyenza ama-accidents amaningi because of into zonezo eze-human error ziyabe zikhona kathesi. So
yikuyini okungaphathisa ukuthi kwehliswe inani lengozi ezenzakala ngalesi sikhathi?
Mina I think ikade kufuze ukuthi njengomuntu nxa uyamabhasi kumbe lamakhonga abahamba ama-long distance, kufuze ukuthi ibe le-policy ekhangele ukuthi i-driver lo elimthathayo wavela naphi, i-history ka-driver lo wake wasebenza naphi, wake wa-driver naphi. But siyabona kathesi ukuthi imoto eziningi abantu abazithovayo nabantu ababelow 25, but ithethe ithi nxa umuntu ehamba le-P F V kufuze ukuthi abe 25 years and above, abe ne-defensive, abe ne-medical. But konke khonapho lingakhangela imoto kathesi ezihamba labantu ama-long distance ona lawa ngabafana abancane ama-20 years ama-21 years abakwanisa ukuzibamba. Sayibona ukuthi ngenti-accident emangalisayo leyana, liyambona ukuthi wawu-driver kahleko sebalekile because they cannot handle i-pressure yonaleyo. Nasikhuluma amabhasi ama-bus driver kufuze ukuthi abe mature, but konke khonokho akula ngisho ukuthi umuntu ngakwanisa ukukhangela ukuthi i-driver leyo wavela ngaphi and i-history yakhe injani. Then ikhangele imoto yangikhona khathesi sibona imoto eziningi especially amakhombi amanumber plate abhalwe le-black le-yellow athwala abantu ama-long distance. It's a danger khonapho kunjalo because kuyabe kusitshela ukuthi imoto le ayina certificate of insurance, ayina certificate of fitness, ayina passenger insurance. Futhi nje nge-accident khonapho avela abantu nalo konke ade besemotweni leyo alikwanisi ukubancedisa. I-service yangikhona sibili khathesi nakangela imoto zankhona lezi azi-service.
Ngesikhathi lesi abe-Traffic Safety Council of Zimbabwe lamapholisa besenza ama-campaign okuthi behlise ingozi lezi, libona ngalokhu kwenele na kumbe kulokunye okufanele kwenziwe?
Right. I think singabona okwenziwa le-Traffic Safety Council of Zimbabwe kathesi le-TRC during ama-holidays leyo. Kuyabe kufuze manje ukuthi kube le-enforcement eyabe i-serious. I think one example lingakhanyela kuhle izolo, singakhanyela i-side lemtare le, kune-team ade ikhona ekwamtare i-TRC le-Traffic Safety Council ade ne-chaya i-enforcement ukuthi imoto ade idlula let's say i-Honda City Force ukuthi ithwale abantu abangu-4 but uyayibonela abantu abangu-8 kumbela abantu abangu-12. Ade beyimisa khonapho bayehlise umuntu wonke oyi-extra, then bethela i-driver ukuthi imoto leyo ayihambe labantu abafanele ukuthi bahambe imoto yonaleyo. So yona leyo i-enforcement iyasebenza khonapho ukuthi bengabona i-problem bahle bayilungise. Because kudala kathesi abantu bayadelela bayabe bekwazi ukuthi hhayi ama-campaign lawa ngokuphenda ukuthiyela mhlampe educational campaign akulayo into abayenzayo abantu be-traffic.
Unonzala Makio Mafumo usebenza kunhlanganiso ye Safe School Zones Zimbabwe ubexoxa loTabo kaNcube we Studio 7 eseHarare. Siyongena kusigaba esilandelayo sesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wabo le-Israel uMnumzana Benjamin Netanyahu uthi uzalwisana leHamas aze ayehlule loba kulabantu abaningi abasebefile eGaza ngenxa yempi ephakathi kule-Israel leHamas. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Ele-Ukraine lithi liwise indizamtshina zohlobo lwama-drones zakwelekashiya izolo ezifika phose ama-38 ezabelweni ezigoqela iKherson, Odessa leDonetsk. Kwezempilakahle sikhokha losuku lwemfundo solwayo ngwenya ngokudla kwekhefu lakhisimusi. Kambe kukhona kumele abantu bengakudli na?
Akakula nto embi okuthiwa umuntu engayidli ngekhisimusi. Ikhisimusi isikhathi sokuthi abantu bethabe nje bekholise bedle into abazifunayo. Esingakuthandiyo ukuthi abantu benathe utshwala kakhulu ngesikhathi sekhisimusi bese bedrayiva izimota ukwenza ukuthi bayenza ama-accident kumbe bahambe ebusuku izimota zigcwele so abantu kwedlulisa inani elitholwa zimota. Yikho lokhu esingakukhwabithiyo ukuthi abantu bazigcine kuhle ngekhisimusi. Kodwa hhayi ekudleni, hhayi akula kudla ongakwalisa ukuthi ungakudli kumbe ufuna ukudla amasaladi, konke nje kuyavunyelwa. Esingakufuniyo kakhulu sengikuthile ukuthi indaba leyo nathi utshwala umuntu abe isidakwa angasaboni lokuthi uyenzani.
Kuyinokunye sikhwica mfundo ngwenya okumele abantu bekunqabele ngesikhathi sekhisimusi.
Koze uthi abantu nje nxa bekholisa khonapho siyabona ukuthi nxa sebenathile utshwala abantu le ntanga le encane sebehlangana okwemacwansini bengavikelananga ukuthi bangazithwali kumbe kuthola imikhuhlane. Yikho isikhathi sekhisimusi uthole ukuthi abantu abaningi bawonakelwa zimpilo zabo ngokuthaba nje bethabela ilanga elilodwa. Uthole umuntu sethole imikhuhlane emibi kumbe sezithwele. Kuzakuthi ngubo matshi sebezama ukuthi bazame ukuvikela ezinye izinto isikhathi siyabe sesidlulile.
Ye kuyophambili-ke kungakapheli umnyaka, ubona zani kuyini okulakhuthi abantu bekuthaphe njalo kumele bezivikele njani emkhuhlaneni le?
Hayi kathesi siyabona ukuthi ngesikhathi lesi lapha eZimbabwe kithi lapha abantu kulowo mkhuhlane lowekhorela lo esihudokazi esikhulu esitholakala ukuthi abantu nxa bedlile izinto bengagesanga ama-fruits kumbe benathe amanzi angahlanzekanga abawakha ezibhoraneni kumbeni lapho abagete khona emfuleni. Ikhorela le iyahlupha kakhulu umuntu abe lesihudo esibi kuthiwa isihudokazi. Umuntu ecine siye esibhedlela siyayenza kuthiwa i-dehydration masinyane ngama-hours amalutshwana. Umuntu nxa engatholanga ama-drip impilo yakhe iyathabalala. Loba nje ethole ama-drip engabuya sokulethi uyayenelisa ukuthi impilo yakhe ichabalala. Sizobona njalo kwezindawo kwamanye amazwe sokuqalisile njalo ubhubhane lolu olutsha olwe-coronavirus solubhahile kwamanye amazwe. Kukhanya kathesi nje ngo-January lathi lungasihlasela khonapha eZimbabwe. Yikho njengoba kathesi abantu begida kangaka ngo-December ngo-January singathola ukuthi sesendaweni embi kakhulu. Ngibona nje yona likhisimusi le New Year ngoba abantu bengagida nje ukugidela okuthi sebezagcina ukuthi behlangane lokho esikuthi ngama-crowd. Sibonela kusiya phambili engxenye bangasoze beyenelise ukuthi bahlangane nxa umkhuhlane lo uzabe ubuya phela ngendizamtshina ezivela kwamanye amazwe ngayonale ama-holiday lawa. Kube sokusihlasela-ke njalo khonkhana kuyi-coronavirus okwaqeda abanye abantu kuyeza lapha nxa singaxwayisanga salungiselelanga phambilini.
Lo ngusikhwica mfundo solwayo ngwenya osebenza empilo hospital lapha ubekhuluma le Studio 7 ezimele. Umeli Ndlovu ojove intshelelezana esuka kobulawayo siya kibo eKezi uthi kulabantu abathakazelela akwenzayo. UNdlovu ujove intshelelezane loRoland Dube ngeviki ephelileyo besuka eMidrand kwele South Africa besiya kwaBulawayo. Asizwe ikhuluma ngohambo lwakhe lokuya eKezi.
Sanibonani balandeli, sanibonani, ningabe njani? Ngizothanda ukubonga kakhulu ngoba wonke umuntu bekangijabulele bese ngenza ukuhamba ngibaleka lapha ekhaya lapha ngifike kanzima lapha wonke umuntu engimemeza meli okuyinto ejabulisayo kakhulu. Okwamanje hayi ngifikile ekhaya bajabulile abadala ngokwathole bephila. Ngiyabonga kakhulu and ngifike ngalibala lapha ebayithi FM, ngifike ngalibala isikhathi eside ebayithi FM, nabo bonke babuye bazongibona lapha ebayithi FM. Hayi siyabonga kakhulu, libe losuku oluhle. Ngibonga ngisithi sibe lokhisimusi omuhle njalo. We say no to drugs, kungukhisimusi. Besicela nje ukuthi abantu behlise indaba zokuphuza lokudla izidakamizwa. Amanzi amponjwana ma umuntu ezotshayela avumelekanga, okutshisa isifuba akuvumelekanga ngoba ungasuka ubusuphuza kakhulu, yabe ungasaboni into oyenzayo. Kuthiwa umuntu ma yabe sephatheke kakhulu uyabe ngasaboni ukuthi wenzayo, uyabe sesukela abanye abantu abangala macala, kodwa yena unguye oyabe sesuke wadla wasutha. Umuntu ma engadla asuthe, besicela ukuthi abe seduze lala ahlala khona, singazisizwe kuthiwa hhayi ubani balwile. So hhayi siyalicela nje izwe lonke kuphi nakuphi, libe lokhisimusi omuhle. Ngiyabonga kakhulu.
Umeli Ndlovu ngodakazelela intshelelezane kwamanje usesigabeni seMapisa eMatabeleland South. Soke isikhathi sabalaleli.
Ngiyabingelela Studio 7, ngiyabingelela. Igama lami nguForgiveness Mahlanga. Okwamanje ngikhuluma ngesibheni site ekhaya, ngisekhaya for amakhefu. Nginifisela ukhisimusi omuhle, nonyaka omutsha omuhle, nonke maStudio 7 amahle, maStudio 7 basakazi nabalaleli kweStudio 7. Isifiso sami sithi ngonyaka omusha ozayo, ngifisa engathi lingake linisinikeze ilanga elilodwa eligcweleyo phakathi neviki, omunye nomunye oyabe ekhulumile azwakale emsakazweni, libe nje nelanga elilodwa elama voice note wethu, ukwenzela ukuthi inkulumo zethu zizwakale emoyeni zonke, ngoba zikhona inkulumo ezikhulunywa ngabantu ezinohlonzi ezingazwakali emoyeni. Cela zizwakale emoyeni inkulumo ezinohlonzi, abantu bonke bezwakale emoyeni abakhuluma inkulumo ezakhayo. Siyanicela maStudio 7, ngiyalicela, ngiyalithanda maStudio 7, angathi uNkulunkulu angangigcinela lina lonke basakazi oStudio 7 nabalaleli nonke beStudio 7. Ngilifisela ikhisimusi omuhle, lonyaka omuhle, noma kunzima dlala sihuzula, dlala sihuzula, sihuzuleni siye phambili maStudio 7, asihuzuleni siyibambe kanjalo maStudio 7 amahle. Ngilithanda lonke ngonyaka omusha, ngizoyengezelela uthando enginalo. Ngiyalithanda maStudio 7, qhubekelani phambili niyibambe kanjalo, sakheni izwe lethu laseZimbabwe. Ngiyalithanda maStudio 7. Forgiveness Mahlangu, khuluma ngisekhaya eBenside koBulawayo.
Sanibonani balaleli beStudio 7, ngilingelele okhulumayo kuMqondisi Nkomo ozalwa eNkayi endaweni yaseMpisi. Ngithanda ukubingelela ubhuti omdala uThembani usobhuku omkhulu usobhuku 10, ngilingelele intombi engizalayo laphana umama unaThembani uMandlovu uMagegana. Ngibingelela uJunior uTereni bafana bami ngithi khulani bafana bami liyiphathe kahle nali ikhefu lamaholiday. Na ukhisimusi abasendleleni abafowethu abayemakhaya abasuke emagoli abasuke eBotswana ezindawo ngezindawo abayiphathe kahle endleleni. Engaphuzi kakhulu bafowethu, linganathi kakhulu utswala, izingozi ziningi endleleni bafowethu. Ngibingelela uAnti usiphelile esiganda Mankomo. Ngakubingelela njani ngapho babakazi? Hayi ntantubelela bonke sihlobo, ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu ke nanko kunye esilethelele khona namhla ngekhisimusi.
Sanibonani ngiyabingelela laphana ku Studio 7. Igama lami ngu Alson Dlovu. Ngibuya enkayi esigabeni saseguwe ko Faro Ndebele. Ngingumculi weguwe Super Sounds. Namhlanje ngilethulela i-album elitsha ihloko sendaba sithi bakhohlakele. Onesifiso sokuthi esapote bencela endinde kulezi number +27 84 633 6509. Ngiyatholakala khona lapho la ku Facebook, siyatholakala uyabhala kuwe Super Sounds. Ngiyabonga kakhulu.
Siyabonga kakhulu ke siyabukuzela ijaha leluthi sishaye sibili kuzwele. Siyabonga kakhulu libe lekhisimusi enhle kunye okumangalisayo lathi kolapha eStudio 7. Sifisela impilo ende, impilo enhle kakhulu. Hayi ke sesiluphetha namhlanje uhlelo lwethu belilomthembo ozithembayo uGibbs Dube lami ngwami ngithi happy 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 Christmas. Bye bye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.